Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuke njani mahlabezulu olamukela ku Studio 7. Musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi abantu sebemadolonzima ukuyabhalisela ukuvota ngoba babefuna ukususa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, ngakho ngokusuka kwakhe abanye abaselahlabuzane lokuyavota.
So nxa vele kungaba levota apathy, abantu abangaludla kakhulu NDC alliance ngabantu abaphilisayo. So kusho bani ukuthi bona bagcinisele batshela abantu bakuthi hatshi uMgabe lo wasehambile kodwa izanu tefi yelokhu ibusa nxa ngabelekele ukubhalisa ukuthi le vota izani zanqotshwa.
Izakhamizi zeMangwe esigabeni seMathebeleland South zithi uhulumende omutsha kufanele engaphatheki kundaba zokungethembeki, njalo kufanele adale imisebenzi akhange abazotshala imali elizweni.
Thina sifisa kuphela impumelelo anti ilizwe litshintshe kuphela, njengoko ke sikhulumile yani imisebenzi, especially imisebenzi. Andibona khathesi nginje mina nge 35 years angaze vele nisebenzi. Yabo. Ngilabantwana abantu abantu abahlupheka bafunda nzima yabo. Yikho nje sikufunayo phela change.
Siza kuzwa okumunyetho yinhlanganiso ehlela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu elizweni nyanga zonke eZimbabwe Peace Project owenyanga edluleyo ekaLwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokusele amaviki phose amabili kuphela ukuthi ihlandla lokugcina lokubhalisa amagama kuluhlu lwabavoti lugqitshwe. Uluhlu lwabavoti lulamagama ayisigidi ayizigidi ezintathu kuphela, khona bekukhangelelwe ukuthi kube lamabizo abantu abayizigidi eziyisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akuda phela inhlanga le lesifisi iqani nje kathesi asinye sithi sokumile, kodwa nxa uma ngingena ngikhuluma labantu abaningi bathi khona isizathu sokuthi bayevota umnyaka ozayo sasingese ukuthi bakhiphe uMgabe. So sokukhanya ngathi kathesi sichelethile ukuthi uMgabe sehambile, abasaboni ukuthi kusekule sizathu sokuthi yikho engibuze abantu bekhuluma ngakho.
Inani lokufika ku 7 million elalikhulunywa leli izekhe, inani elingafikeka yini?
Hayi, izekhe ngiyobona ngikhuluma labo nje inyanga ephelileyo. Babethi bona abantu abale voting potential, which is ama adults abakwazi ukuthi babe qualify ukuthi bavote bangu 7 million. Kodwa inamba inombolo nje ababeyiniwa izinsta. Voting the population is bagama tama vota vele mthetho wabo abahlala besebhomini basika ama 5 million. So bangazi bachaye 3 million kathi ucabangela ukuthi ngesikhathi bepheli ukubhalisa ukuregister, hayi ukubhalisa ukuvota phela kupheli kuyeze kuyefika i-nomination court abantu bekho ibhalisa. So bona ngathi bazafika i-5 million bazayifika.
Ibandla elikhanya linganqoba ngeliphi njengoba siyabona ukubana umongameli Mugabe kasekho esihlalweni?
Ya, into ekhona ukuthi iZANU-PF, ibandla leZANU-PF yile livame ukuthi lisebenzise ama-status zawo emaphandleni ukuthi abantu babhalise, ngoba singathi ngesikhiwa li-regimented, sebenza njengabantu abasempini. So nxa vele kungaba levota apathy, abantu abangaludla kakhulu NDC alliance ngabantu abaphilisayo. So kusho bani ukuthi bona bagcinisele batshela abantu bakuthi hatshi uMgabe lo wasehambile kodwa izanu tefi yelokhu ibusa nxa ngabelekele ukubhalisa ukuthi le vota izani zanqotshwa. Izani zanqoba nxa abantu bengababanganingi abavotileyo izanu tefi.
Nxa sikhangela indlela amabandla aphikisayo akhankasa ngayo, siyabona ukubana ngesikhathi lesi sokusele inyanga eziyisithupha kumbe ezedlula kancane isithupha, kwandise ukuba lama-rally indawo yonke isigcwele lamaphepha lawo okukhankasa, kodwa kathesi kungani kuthule nje kancane. Ukubona njani wena?
Yebo, kathesi kuthule ngoba isakhanya akuka khathi sokuthi ukuthi amabandla amakhulu ya MPC ile MPC labanye abathi makuba inqabe ialliance kube kungenzi yini ukuthi amasekela zakho nabaye amise kanjani. So yikho ngathi bangathi bayaqeda kule disadvantage labanye amabandla laba abancane laba labo nje njengoba phela bechaye umbane lesigabezehambele ukuthi ugoqe wakhona uhulumende kathesi labo sengathi bayadontadonta kodwa kuyi-disadvantage bafanele babe bengaye khathesi isikhathi sokuthangena emgwaqweni ngoba bangaze bamelele ijanuwari ngo-February akusize kuncede ngoba abantu abaningi bebele bayesebekhathele singasabhathanga ukufota.
Wona amathuba amabandla aphikisayo uwabona njani ukuthi enganqoba iZANU-PF?
Amathuba akhona ngoba akusize kwenzakala ukuthi umntana aguqule izinto ngendlela engenza ukuthi abantu bathande kakhulu iZANU-PF. Iy'nkulumo zakhe zimi kahle kodwa ngibona ngathi mina vele ukuswelakala kwemisebenzi beyindlala lonye okuninginengi imigwaco ebhilkiselele le-corruption yinto evele ekwanisa ukuthi abantu abakhazimayo bakhulume ngakho. So ukuze banqobe bafanele babhalise balethuba lokuthi banqobe ngoba angiboni ukuthi mina umnangapha uzakwanisa ukuthi akhuqule izinto ezingathokozi dabulisizulu.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Inhlanganiso ehlela izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabantu elizweni nyanga zonke eZimbabwe Peace Project ithi inyanga kaLwezi edluleyo ibone ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF okudale udlakela phakathi kwamalunga leli bandla. Inhlanganiso le ithi okunye okudingisisa kwayo kuveze ukuthi izehlakalo zokwethuselwa kwabantu bezingeziphathelane lohlelo lokubhalisela ukuvota. Isigaba seMashonaland and Central yiso esibe lezehlakalo eziningi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ya, ukuthi hayi kungathi kungcono mbijana okwakhathesi kuyakhanya nje ukuthi ngathi kwehlile. Even la lapha bezepolitiki labo umsindo bongathi umncane nxa ungathi uyalandela kufana nalezana insuku zokugijinyiswana kakhulu but hayi kathe singathi kwehlile. Then kungathi kule problem khona bekuindawo ama-vendors yakathi lokhu ebhizi ekhijinwa sibi lokuzwayo bexoshwa estrejini ngamapholisa konke lamasotsha lamapholisa ecouncil.
Nxa sikhangele uba khona kwamabutho emgwaqweni lapha lezinye indawo kungakusehlisa yini inani lezehlakalo zokuhlukuluzwa kwaZulu?
kakhulu sibili hayi kuyasokuhambeka lokuhambeka akusafanaklara lafana ukuthi uhabuzima nje every 5-10 kilometers uyama rathe sikuclear sibili kuyahambeka.
Okokuthi ngezinye indlela ungathi wena kuyaphathisa kulamapholisa kanti vele kuyaba kubangelwa kuyini ukuthi amapholisa yiwo amele athenjwe kodwa uZulu sebona ungani hayi kawaphathisa?
Yabona into zethu zifani zisebenza ngcono nxa ziyi-opposite kula nxa ku-straight ngoba ngendlela eyiyo lokho akuamelanga ukuthi ngakunjalo. Kumele ukuthi ngalaba abanye bazihlalele endaweni zabo laba kuye babakhangele okomthetho bewukhangele umthetho straight but nxa bengekho yikho lapho kusebenzeka khona lula kusukuma ngathi kathen manje i-problem isuke ibe nga.
Umbiko lo wethulwe iZimbabwe Peace Project uthi wona nxa kukhangelwe ukudonselana amandla kwamabandla kungani sokuqansa kungakubangelwa kwini?
Qanse kakhulu emntukulweni owodwa maybe wakhathesi ukuthi lokhu maybe besazama ukuthi bezame ukuzipositiona kuze bengakathembani after ukungazwanani kwabo khonkhana but kwabanye hhayi akukhanye kanjalo abanye babhizi bazama ukuthi bebuilde kuse sibile ama-structures ukuthi bakumanjani but laba kade bephethe babaxabanayo sibi lokuzwayo ngoba lo lalo sezama ukufuna ukuzipositiona sokulokuthi abantu kade bevumela nalo labahambayo ngobani abaloyali kwelowo ongenileyo ngobani so hhayi bayathathana sibili kunzima ngizima sibili ngiyabona izolo kade kunzima egwanda kungani kuyaxotshwana ngana kuzwanana kusebuselwana sibili hayi akungathi kuba hayi akumanga kuhle
okunye kudonselana kade kukuzana uPF kungani sokunganeno singathi thina into emileyo kumbe sizabona kuqhubeka njalo
litho ukuthi sokunganeno
itho njalo
angiboni ukuthi kwehli hayi angiboni ukuthi kwehlile kade sengikhona kungathi kufuna ukuqansa sivele abantu abasazodonselana lawo ngoba ulaleki ngibona ngokubona kwami kuye nalidike sizayiqalisa bazaqalisa abanye ukuxotshwa okwenziwandla izezwa nje ziphuma kathi ngoba basafuna ukuthi bezilungise so hayi angiboni lo mhlangano abazawenza umkhulu I think lapho ke kuzakuba nzima kakhulu futhi ukuthi singathi kwehlile hayi 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 bathula abanye besaplana kodwa hayi siyakubona ukuthi abazwanani lanoma behamba uyabona ukuthi ngamadivision asesekhona
lo ngumnumzana bekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecobungula ezombusazwe sixoxelaye esegwanda Inja yebandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South isinqome ukuthi umphathi intambo yezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu lezanu PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umoyo wetheswa umlando wokuzama ukuxotsha umphathi intambo ezomvikela umnumzana Kembo Mohati labanye ngemva kokuba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe exotshe owayengumsekeli wakhe usengumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
Ugatsha lwabasakhulelo olutho olukhokhelwa ngumnumzana wathi Nkomo wayagxotshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-2014 esetheswa umlando wokusebenzelana lo nkosikazi Joyce Mjuru. Abasakhulelo laba bathi umnumzana Simon Khayamoyo nguye wabethumela amabizo alabo kwakumele baxotshwe ababolisa uMohati lo nkosikazi wakhe uTambuzani labo umnumzana Petniko Ncube obedinga umguni kanye lomgcini sihlalo waleli bandla ezansi yamandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni. UMohati kanye loNcube bebekhona emhlanganweni ogqutshwe ngempelaviki emahhofisini aleli bandla njalo bebehlezi phambili. Umoyo wetheswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 ebelilisa ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa angathatha umbuso. UNkomo uthi njengabatha babona kufanele ukuthi umoyo axotshwe kuleli bandla.
Sivumelele thina kathi yonke emotion was moved. Kumithini yethu ukuthi iparty recalls Comrade S.K. Moyo recommended for expulsion ka Comrade Vumani.
UNkosazana Siphethe Kuhle Moyo lo mnumzana Vumani Phuthi obaphethe isihlalo sesihluthu noNkomo ngabanye osekuthiwe sokumele baxotshwe kuleli bandla ngomlando okusebenzelana leqembu le-G14. Umamoyo uzame ukuzigeza sithi yena kazi lutho njalo wezwa ngelikabathi ukuthi amabizo asuke kumnumzana Khayamoyo. Bekulokufuthelana okukhulu kulomhlangano okudala ukuthi omunye wamalunga we-Central Committee uNkosazana Reni Kibi aphose ukubambana lomgcini sihlalo wabesifazana. Lesi senzo sisolwe ngomgcini sihlalo waleli bandla ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni. Umnumzana Petniko Ncube wasaphenduke kuhulumende waba ngumphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni kulandela uxotho wakhe esikhundleni ngumgabe. Uchothoze iqembu le-G40 esithi abanye babo basemajele kukanti abanye ngase bebalekela izweni.
Hand loud.
wokungezwanani kuleli bandla kuqhubekela phambili kungenani lokuthi umnumzana Robert Mugabe lo nkosikazi wakhe uGrace wayedeswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 sebaxothwa kuleli bandla. Imizamo yokukhuluma lo mnumzana Khayamoyo yehlule. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Izakhamizi zeMangwe esigabeni seMathebeleland South zithi uhulumende omutsha kufanele engaphatheki kwindaba zokungethembeki njalo kufanele adale imisebenzi akhange abazotshala imali elizweni. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo eseMangwe.
Isigaba seMangwe asilamanzi ahlanzekileyo okunatha, imigwaqo, izibhedlela, lamakilinika, izikolo kunye lamandla kagetsi. Osakhulayo unkosazana Sithembisile Moyo weSanzuki Growth Point ukhalele ukuba batholiswe imisebenzi ngoba yena useneminyaka engamachumi amathathu lanhlanu kodwa isithupha sakhe asikaze sidindwe.
Sina sifisa kuphela impumelelo anti ilizwe litshintshe kuphela njengoba kuke sikhulumile yani. Imisebenzi, especially imisebenzi, andiyona khathesi nginje mina nge 35 years angaze vele nisebenze. Yabo.
Azimbambe na 50 dollars.
Ngilabantwana, abantu abambahlupheka bafunda nzima yabo. Yikho nje sikufunayo phela change.
Ukhulu umphakathi Mbiya ukhuthaze uhulumende omusha ukuba aqondise izinto angayeki ukuyabuza indlela kumongameli osechiye umsebenzi. UMbiya uthi amajaha ayebheka imibono kumgabe. Uchaze ukuba yena usekhulile kodwa ukhuthaza ukuthi umbuso omutsha ungabi lobuchapha.
Uthi yena hayi, icala kalikho madoda, yena segugile. So umbono liwubonayo usenjengomntwana omncane kodwa otshekileyo lingawenzi. Qondanini kuhle liqondise zonke izinto, yena akasahlupheki lutho. Yena uthi khona okukhona njobe phila la emhlabeni uthi umbuso wakho ungcwele kakhulu kuye noba umdalwane engabe sesuswe laphana kodwa uyabe i-communicator kokunye okuyabe bedlule ebantwaneni ababe besebebekiwe labo.
Umnumzana Melokuhle Ndlovu ukhalele ukuba uhulumende omutsha kavule amafekithali uZulu aphile ngoba indlala ibambile ezweni.
Mina nguMelokuhle Ndlovu, ngiyathaba ngohulumende omusha ongenile. Sifisa ukuthi sengasebenza lathi thina abatsha ukuze sithole imisebenzi, kuvuleke ama-industries, wonke umuntu aqhatshwe nelizwe livuke.
Ukwehla embusweni kukaMgabe sekulethe ithemba loba nje abanye belokhe belokusola ngoba bengathembi umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa okhethe abantu ababevele bekumongameli Mugabe kudale le cabinethi ngesikhathi uMgabe esabusa. Ngimele iStudio 7 ngiseSanzuki Growth Point eMangwe, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abathengisa impahla etshiyeneyo ezitaladini zeHarare bathi belokhu bexotshwa njalo bevinjelwa ukuqhuba umsebenzi wabo ngamasotsha lamapholisa esizwe emanyeni lawe kansili wona athi asebenza phansi kohlelo lokuqeda ingcekeza kuleli dolobho. Ethatha intambo zombuso umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzalungisa okuningi okuhluphayo elizweni okugoqela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Phambilini kwalokhu ibutho lathi ezinye zezizathu zokucela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ukuthi achiye umbuso yikubhidlika komnotho. iningi selibheke ngabomvu ukuthi kambe uhulumende omusha uzafeza izithembiso zakhe na. Abalokuthandabuza ngalokhu ngabathengisa izitaladeni ngokungekho emthethweni abalokhu bexotshwa ngamasosha emanyeni lamapholisa esizwe kanye lawekhansili. Isiphathamandla sabanye abathengisayo umnumzana Dennis Juru ongoyinhlanganiso ye-International Cross Borders Association uthi kufanele uhulumende aqale alungise umnotho welizwe kube lemisebenzi ngoba abathengisayo laba bazama ukuziphilisa lemuli zabo.
Kutsho kwabantu lokhu ngoba abantu abazifake esitrateni but isituation yeseZimbabwe yenza ukuthi abantu bangene esitrateni bathengise. Akhula umuntu othandayo ukusebenza kona lo msebenzi wokuthengisa esitrateni. So i-government kufanele i-create imisebenzi kube nemisebenzi kuqala ingakaxotshi abantu emigwaqweni.
Kodwa isiphathamandla seHarare City Council uCouncillor Peter Moyo uthi kufanele kuhlonitshwe imithetho yekhansili.
Zakalayo lapha ikuthi abantu sokukhitshwa umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazayenzi nasanthando kanti ke hatshi akuhambi njengakhonokho fuza abantu silalele sizwisise umthetho. I-City Council ibeyinendawo enikezo labantu ukuthi khona basengizele khona, so abanye sebebuya ke bethiya indawo leziyana sebebuya etown. Akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga ukutshelana ukuthi hayi hambani lapho elisalinika khona. Abanye bakhona etawuni, abanye baphandle kwetawuni. So akula muntu othi wakhona uyaphambanisa kumbe kunjani, hayi thina esingakufuniyo yikuthi khona etawuni kukhanya ngathi umbe akusela mthetho. Abantu sebehle ukuhamba nezimoto, abantu bayathaya izimoto ngoba abantu bazobhekisela ndawo zonke. Yikho kukhona la abantu bayagcina sebesitetisa ukuthi khona asifuthi izibi. Kodwa bethiyizibi zonezo beyibo futhi akuluyiwa kuthiwani fuze umuntu apho ukuzifisa. Yebo siyazifisa thina njengenkansili ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise, kodwa singeke saziphilisa ngokubulalela izwe lethu. Sabahambe kukhansili bayophiwa umgceke, baphiwe okusemthethweni ukuthi wena nanti icenge lakho uhambe uyedingisele endaweni enje. Siyanika abantu asini yale mali yesele sisibhadalisa sisayezithwani ezophunguka ezithi la sikwazi ukuthenga ama-receipts siyayenzela into ezinhle. Abahambe abahambe kukhansili bayobhalisa, babengakwazi ukuthi ubhalisa ngapha yahambe etown hall bayabona u-PR manager wethu uyabatshengisa ukuthi bona hayi lapha kubhaliswa endaweni enje, akubula umuntu i-council ngeyabantu.
Umnumzana Juru uphikisana laye.
Iqiniso ukuthi bathengisa okungekho emthethweni, kodwa i-situation eseZimbabwe impilo inzima engayekela ukuthengisa uzoyapi uzohamba entshontsha yini lo muntu. So i-situation eyenza ukuthi abantu begcine sebedingisa ezitradeni, abantshontshelanga umuntu, abangenzanga anything ene-direct impact kumpilo yabantu ye-negative. So kungcono i-government ilungise indaba yemisebenzi, ilungise i-economy yeZimbabwe and then abantu bayaziphumela bona emgwaqweni bengaxotshwanga. Kufanele bahlangane nama-organizations bazame ichebo lokuthi kube nokuklinwa, abantu babeqedi ukuthengisa bakline and then makunjalo kuyabe ku-right. Abantu bengaklina, angiboni ukuthi abantu bengayali ukuklina ngoba yindawo yabo yokusebenzela naleyo.
Asizweni umbono wengcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwanansi.
Ye, ukungalandeli umthetho wedolobho siyakubona ukuthi kuyinto engafanelanga, imele ilungisiswe ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke mbona sengathi leyo nto akusiyo nto eyisiqokoqela, it's not a priority for any new government. Bekumele ukuthi baqale balungise zona ezomnotho okuze zixhotha abantu ezindaweni eziqondile zokuthengisela, basuka baya baba lapho kuduze khona la bantu abangathenga izinto zabo. Akusiyo nto okuqala okumele basihluphe ngayo, kumele bakhohle balibale ngayo ngoba abantu badinga impilo, badinga indlela yokuziphilisa. Baqale balungise enqongweni, bafake umthunzi ube khona ukuphahla lokuthi umkhonomi usebenze. Bese ukuthi maye imisebenzi sikhona yonke into isihamba ngendlela, bese ungaqala-ke ukuthi uthi wena uyalungisa ukungcola kwedolobho, izitalada nayo yonke into, akube ngokugcina lokho.
Umnumzana Christopher Mthwangwa omunye wabacebisa umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu baphe uhulumende omutsha isikhathi sokuthi aqoqe kuhle inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe kunokumchothoza nje yena esanda ukuthatha intambo zombuso. Siphatha amandla senhlanganiso yabasakhulayo abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ethajamu kasesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi uyalandula ukuthi umise umsebenzi okwesikhatshana yili nhlanganiso. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Mkhwananzi usejikela namazwi aqatha leziphatha amandla zenhlanganiso yethajamu kasesijikile esithi umhlangano othethe isinqumo sokumisa umsebenzi ubungekho emthethweni ngoba abaphatheke kuwo benganelisi inani obekumele lenze lokho.
Ngifuna ukuphendula indaba yokuthi kuthiwa mina ngisuspendiwe. Hayi, lokho asikuqiniso. Akunamuntu ongisuspendiwe, njalo akunamuntu ongangisuspenda. Imovement ibisihlangene njengemovement sakhulumelana. Kule statements esikhiphileyo liyahamba kuphezulu iFacebook page yamuka. Nakuwebsayithi liyebona iqiniso lokuthi kumi njani. Ngendaba zokuthi uMkhwananzi uxotshiwe, uyabe ngixotshwa mbani, xotshelwane.
Lapho inhlanganiso yethajamu kasesijikile isanda kubunjwa, umnumzana Mkhwananzi wayebonakala engusomlomo wayo. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwaphuma imbiko ebisithi kule mali echaphazwayo, njalo umlandu wetheswa uMkhwananzi labanye bakhe. Isinqumo zokuthi uMkhwananzi asuswe esikhundleni sithethwe ngempela viki emhlanganweni wenkokheli yalinhlanganiso. Umnumzana Mkhwananzi wetheswa njalo umlando wokuzipha izikhundla ngaphandle kwemvumo yenhlanganiso yethajamu kasesijikile obesokuphazamisa ukuthembeka kwayo ekusebenziseni imali. Inkokheli yethajamu kasesijikile ithi isenzo sikamnumzana Mkhwananzi sabangela ukuthi uZulu angaze awusekela lomkhankaso njalo kwabuyisela muva imisebenzi yokufeza injongo zayo. Isikhulumeli salo mkhankaso umnumzana Ostalos Siziba uchasisa isinqumo esathathwa emhlanganweni.
Njalo lapho ke okwavunyelwanayo akwathiwa ngama-resolution ubana ke uPromise Mkhwananzi ke abe amisiwe. Okwesibili kwavunyelwana ubana umkhankaso kufanele uqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela iindaba ze-corruption, njalo sikhangela ke iindaba ke ezima-reforms kusilungiselela ugebhu luka-2018. Njalo lapho kwavunyelwana khona abana kuqhutyekwe ke nomkhankaso ukuze abantu baregister ukuvota. Lawo ke yiwo ngathi ke ngamafitshane yiwo ama-resolution avunyelanayo ke umhlangano wayenzayo wethajamu kasesijikile.
Umnumzana Mkhwananzi uthi wazisukela okwesikhatshana kulinhlanganiso ukwenzela ukuthi iqhube uphenyo lwayo ikhululekile ngalolu daba, ngakho kaxotshwanga njalo ulokhu ekhokhela ugatsha lwezembiko kulinhlanganiso. Inhlanganiso yethajamu kasesijikile yazakala ngokuxhasana lezinye ekutshengiseleni zisola ukwephulwa kwelungelo loluntu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngakehlukane wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi abantu sebemadolo nzima ukuyabhalisela ukuvota ngoba babefuna ukususa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, ngakho ngokusuka kwakhe abasela dlabuzane lokuyavota. Izakhamizi zeMangwe esigabeni seMathebeleni South zithi uhulumende omutsha kufanele engaphatheki kundaba zokungethembeki njalo adale imsebenzi akhange abazotshala imali elizweni. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.